uhlupho lwamanzi luqhubekela phambili ungananzela kathesi indawo eziningi ezazithola amanzi kusesengama 48 hour water shedding azisawatholi njengoba siyakwazi sonke ukuthi kathesi ubulawayo u-under i-144 hour water shedding kodwa lezi ngensukwana ezidlulileyo besokusiba khona ukuthi vele yona lawa i-144 hours kayisalandelwa ngenxa yokuthi bekusiba lo hlupho lokuthi amagetsi lapho kupontshwa khona amanzi ayasuka angabi khona ngenxa yokutshontshwa kwezintambo ubukhokheli esikhanyani ukuthi ngabe buyancedisa abantu yebo ye kwezinye izigaba buyancedisa nxa sengisithi ubukhokheli ngikhuluma ama-councillors bayancedisa kakhulu babiza amabhawuza kube sokusithi kwamanye amawadi ama-councillor ngabantu abatshiyeneyo kakhulu bakhona abanye njalo abangabonakaliyo vele lezakhamizini sikhuthaza ukuthi basebenze lo mphakathi ngoba abantu nxa sokunje bakhangela ukuthi ama-councillors abancede kakhulu ngokubiza amabhawuza ngoba yibo abalomlando bokubiza amabhawuza emawadini abo kodwa uzafica ukuthi bakhona abanye njalo ukuthi izakhamizi ngathi ziyazama ukuthi zizibizele bayasuka bazonde futhi sikhuthaza njalo ukuthi i-council njengoba sekukhona ama-water kiosk lawa athe afakwa amanzi kawahlale khona ukwenzela ukuthi izakhamizi zingaze zaswela amanzi njalo esikukhuthazayo nxa kulo hlupho olunje ukuthi i-council ingaze yathi stick 100% to i-timetable yabo yamabhawuza ngoba yazi ukuthi kwezinye indawo ibhawuza ibuya ngesunday lange-wednesday kumbe nge-monday lange-thursday kodwa kulesi khathi sokuthi kwezinye indawo vele amanzi kawafiki for almost 2 weeks so sikhangela ukuthi bawabise amabhawuza wonalawo bangalandeli kakhulu i-timetable ngoba abantu uhlupho lwamanzi luningi kakhulu njalo sikhuthaza ukuthi abantu bangaze bancenga ubukhokheli ukuze bathole amanzi
ukubona ukuthi uhlupho lwamanzi kanye lolwamagetsi alukhathazi kangako abantu liyake likhulume leziphathamandla zenhlangothi zombili
yebo ye emavikini amabili amathathu adlulileyo amagetsi siyabona ukuthi aseqalisa ukuthi ahambe kodwa ungananzela kawahambi kakhulu nxa siwaqhathanisa la manzi amagetsi ahamba kwamahola amabili amathathu aphenduke ngikhuluma nje namhlanje ake ahamba okwamahola amabili kusiya kwamathathu kwezinye indawo kodwa-ke kawahluphi kakhulu sibe sesisithi-ke thina manzi yiwo ahlupha kakhulu siyinhlanganiso-ke ngokunjalo sike saba la ingxoxo esingathi yi-virtual meeting sixoxisana labe-councillor labemakolitshini abe-NUST lezakhamizi sisitsho ukuthi udubo lwamanzi kobulawayo kuyini okungenziwa yabuya imbono etshiyeneyo so ukuxhumana kwethu labe-council kuqhubekela phambili phela kodwa siyakwazi ukuthi amanzi asiwomlando ka-council kuphela angumlando kahulumende ngakho-ke lezinwa silusizi ngoba emhlanganweni besilawo izinwa kayizange ibe khona ngoba yibo abanikazi bamanzi abayibo kumele balethe kobulawayo inqubekela phambili izaba khona ukuthi sigqoqisane lohulumende le-council kanye lezakhamizi zonke jikelele
inhlanganiso yenu yamangalela i-council yakobulawayo emthethwandaba ngamanzi eluveve solungaphi lolu daba
kathesi isigaba esikiso ngese-class action ukuthi izakhamizi zona ngokwazo sezabeka kumbe sezethula udaba lolo emthethwandaba ukuthi kucwayisiswe kusuya phambili kati kuvele kuyini okwenzakalayo njalo bahlukuluze kanjani abantu udaba lokhu lukhona kalukaphume emthethwandaba njalo samele impumela emadale omthethwandaba njalo kasoze sime khonapha kungakhanya engazantu akule mpumela engacaciyo zaqhubekela phambili ngoba thina sikufunayo ukuthi ukhansila abekwazi ukuthi ulo mlandu wokunika abantu amanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi ngoba amanzi esisekelweni sombuso ku-section 77 kucacile sobala ukuthi amanzi lilungelo lomuntu njalo kakumelanga umuntu aswele amanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi